Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kulezi 2020 ngokhiphs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabanye abantu abanceda abantwana eJohn Talaga High School. Oqhamuke umkhuhlane we-COVID-19.
Sidinge nabafundisi abazasebenzelana lapho.
Odokotela bathi kumele abantu balandele isikondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Umongameli Donald Trump lokhu evimba umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats ukuba angene esikhundleni sikamongameli.
Almost 74 million votes. We had big
farmers. Banenga abantu babefaka ama advertisement bengiqhothoza kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu. Iqembu lelizwe ele under 17 likhangelwe ukubuyela ekhaya kulandela ukuxotshwa kwalo kumdlalo weCOSAFA kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Soko labantu abafika inkulungwane phose ezilijumi abahlolwe batholakala bele COVID-19 kwele Zimbabwe. Lokhu kugoqela abantwana abafika ikhulu lamajumi amabili 118 abalomkhuhlane we-COVID-19 eJohn Talaga High School duzani lakobulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Sebezinkulungwane ezedlula isificamunwemunye 9172 abantu asebehlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka kuthi emhlabeni wonke jikelele bafika phose izigidi ezingamachumi ayisithupha 58 million. Abantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili lengxenye 8,235 sebaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe abedlula amakhulu amabili alamachumi ayisithupha 265 sebabhubha. Okwamanje umkhuhlane lo uqhamuke eJohn Talaga High School lapho osekuvalelwe abantwana lababalisi kusenzelwa ukuba ungamemetheki umkhuhlane lo. Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Christian Alliance isinike isikolo lesi uncedo olufana lama-sanitizers, ama-gloves, ama-sepa, ama-sanitary pads okokugezisa indawo ezishiyeneyo kanye lamabhakede okugeza. Umqondisi wenhlanganiso le umfundisi uSenis Banda owethekelele isikolo lesi izolo uthi bazanceda njalo langemithandazo lokunye.
Lathi besidinge labafundisi abazasebenzelana labo ukubanceda ukwenzela ukuthi uvalo abantwana ababelalo lovalo oluphakathi kwabazali lukwaniseke ukuthi ludede ngenxa yokuthi bebona ukuthi hayi ungawugula lo mkhuhlane njalo uphinde uphile.
Abezempilakahle labaphathi besikolo bathi lokhu bezama ngamandla wonke ukuvimba umkhuhlane lo esikolo lesi. Ukumemetheka komkhuhlane lo kukhathaza abantu abaningi eZimbabwe. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital ukhuthaza abantu ukuthi balandele indlela ezijiyeneyo zokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu. Yikho inani labantu abalawo njalo inani labantu ababhubhayo kulo mkhuhlane liyalisiya phambili. Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho.
Unkosikazi Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu uyakusekela lokhu.
I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizolo. Kuqakathekile ukuthi njengesizwe sibone ukuthi siyenza njani, sithatha amanyathela njalo sibe silokhe sikhuluma ngendaba yonaleyi, silalela ama-guidelines okufuze siwalandele. Abantu kathesa basagqoka ama-maski kodwa i-COVID lokhu iyi-COVID lokhu i-real. So kudinga ukuthi sibili sivuselele lindaba ukuthi sikhulume njengayizolo, abantu bayizwisise njalo njengayizolo.
Umnumzana Ernest Ncube ohlala kobulawayo uthi kukhanya ingani abantu kabasazilandeli kahle iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization.
Sesisibi kakhulu lapha kwaBulawayo. Lokhu kungaba kubangelwa ukuba akusalandelwa le mthetho yokufaka ama-mask njalo lokusanitize uma kungena amabhasini kumbe kwamanye ama-shop njalo. Sesichayela uvalo kakhulu thina ngoba umkhuhlane lo kungenzeka ukuba uqale ukumemetheka usuka kwaBulawayo. Kwase kumele kwenziwe okunye sibili okunjenge-lockdown ukuze abantu bafundiswe njalo ukuthi le nto iyamemetheka. Akumelanga si-acte engani ayisekho le nto ngani siyedlule. Kukhanya ngani sibuya sibili okwesibili.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo abakuhlangothi lwezempilakahle abagoqela uDokotela Agnes Mahomva ongakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Donald Trump uthi kumele kubalwe kutsha amavoti eGeorgia lapho basanda kucela ukuthi kwenziwe okufanayo. Wenza lokhu ezinye izabelo zikhangelelwe ukuba zizavumelana ukuthi ukhetho lwenziwa ngemfanelo, ngakho-ke kumele ama-electoral votes anikwe owanqoba kukhetho lukamongameli umnumzana Joseph Biden owebandla lamademocrats. UTrump uvimba okumangalisayo ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Imithetho ndaba isiphosele kajana amacala angamajumi amathathu abefakwe izithunywa zikaTrump emithetho ndaba kwezinye izabelo obekuthiwa ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Kukhanya engani uTrump usevimba ukuthi izabelo zethulele abakuqula le-Electoral College amavoti okukhetha okumele abe ngumongameli njengalokhu okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Onqoba ukhetho lolu kumele avotelwe ngabantu laba engakagcotshwa ngozibandlela. Kodwa uTrump uqhubekela phambili esithi sekumele kubalwe kutsha amavoti eGeorgia njalo bame kancane kwezinye izabelo okumele bethule khona ama-electoral votes. UTrump uthi wanqoba kukhetho lolu.
Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but, you know, find that out. Almost 74 million votes. We had big farmers.
Baningi abantu babefaka ama-advertisement ebengikhothoza, kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu. Singakhangela ke 74 million amavoti ami. Baningi sibili abantu ababephikisana lami, kodwa ke kulo msebenzi okwakumele ngiwenze.
I've never seen anything quite like it because I told them I'm going to have to do this.
Kodwa unobhala jikelele wesabelo seGeorgia umnumzana Brad Raffensperger uthi uTrump wanqotshwa kukhetho lolu esabelweni sakhe esisanda kubala kutsha amavoti njalo esizabala okwesibili njengalokho okucelwe libandla lama-Republicans.
Like other Republicans, I'm disappointed our candidate didn't win Georgia's electoral votes. Close elections sow distrust. People feel their side was cheated.
Njengomrepublican lami ngizwa ubuhlungu obokuthi omunye wami kazange anqobe kukhetho lolu. Lokhu kwenzakala kumademokrats ngomnyaka ka-2016. Kodwa-ke nxa sikhangela inombolo, inombolo phela zileqiniso sonke isikhathi. Lokhu yisifiso sikaZulu. UBiden uthi kuyayangisa okwenziwa nguTrump.
I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions.
Esikubona ukuthi sibona ngani ukuchapha obumangalisayo. Asikwazi ukuthi inhlonso yakhe yini, kodwa ke akwenzayo kuyayangisa okunye okumangalisayo. Baningi abantu kwele Zimbabwe abalandela ukhetho lolu. Omunye wabo ngumnumzana Alec Nyathi.
Uthi naye uTrump unelungelo lokuthi uma enensolo akhulume, lelungelo lakhe mpela kakhulu. Uthi adingisise abone ukuthi luhambe kuhle yini, bamvumele kwenze leyo recount, asuthiseke naye kuze kubonakala ukuthi ngempela idemocracy e-America iyasebenza. Kodwa eZimbabwe akwenzeki khona lokhu.
Omunye njalo ngumnumzana Kuletso Mabuya osekela uTrump.
Ukhotho lwe-America lwahamba kuhle noma aluhambanga kuhle. Mina isifiso sami bekuyukuthi uMr. Donald Trump awine, I favor him. over Joe Biden. I favor him because Mr. Donald Trump, he's frank. He does not hide about. Ukuluma straight ala change if you compare. Okuhle Mr. Donald Trump ukuthi engenile nje akazanga ayemazweni ayibulala abantu abangalamacala.
Umnumzana Rafael Mavela uthi ukhetho lomelika lwenziwa ngemfanelo, ngakho ke uTrump kumele aveze ubufakazi bokuthi ukhetho kalenzanga ngemfanelo.
Umoya womubi uyasikhulela emhlabeni lapha, lanxa nje ubona ama-Africans besenza okunjalo, kutsho ukuthi lakhona ngale Melika bakhona abayenza okunjalo. Kodwa-ke kunzima, kasazi njengoba siyiMelika sesikhangele ukuthi ubona baza kuqeda njani lokhu.
UTrump ukhanya efisa ukuba izabelo eziphethwe libandla lama-Republicans zidinge abazavotela umongameli besebenzisa ama-electoral votes abantu abadlelana laye. Abakubandla lama-Democrats bathi lokhu kufana lokuhluthuna umbuso. Abezemithetho bathi kababoni uTrump ephumelela kulokhu okwenzakala khona manje. UBiden osedinga amalunga edala le-cabinet uselungiselela ukungena esikhundleni loba nje evinjwa nguTrump. Induna kaZulu uDladlama Ngwendiweni usekhankasela ukuba abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote kukhetho ekhaya. Uqoqa ngodaba lolu leStudio 7.
Sesisungule iqembu elitsha okuthiwa My Right to Vote. Liqembu lokuqala lapha ukuthi sithole amalungelo okuvote kakhulu for laba abangaphandle kwelizwe leZimbabwe. Abangaphandle kwelizwe lebeZimbabwe bawudube badlula 5. something million. Abantu abavote elections ezidlulile khathesi bafike 4.8 million kuphela. Yikho ke ukhuluma ngenhlambi yabantu, really abantu abaningi kakhulu abangatshintsha izinto. Yikho ke sesenze leyo i-organization i-My Right to Vote. Sesiqalisa ukuthi hhayi abantu baregister khonapho, kwenza ukuthi wonke umuntu ohlezi ngaphandle kwelizwe leZimbabwe athola ilungelo lokuvota. Into le izimele yodwa, ayisebenzi leZEC, ayisebenzi legovernment yeZimbabwe. Injongo yokuthi abantu beseZimbabwe batshintshe isihlobo abangani obanibani phetsheya ukuthi registani, 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 ngoba ukurejista lokhu kuyavula indlela ukuthi i-transitional government isondele masinyane.
Sikukhangelayo lapha kakhulu nduna yokuthi ngaze livote kumbe kube njani, imaye bayala ukuphuma embusweni, bangayala kumbe levoti yenu ukuthi i-diaspora ivote, liza kuthini ngakho? Ngoba kukhanya kule nkinga lapho.
Hayi baba Dube, asibaceli ngalokhu baba, asibaceli. Yiyo inkinga yakhona, asibaceli, asibadingi, siyazenzela. Sizathu bani? Sizathu ukuthi into esiyikhulumayo ukuthi ivote ye-diaspora kumele ibe khona isivunyiwe izizwe eziningi over 30 years, i-EC, i-African Union, i-America, ubani bonke kade lokhu besithi banike ivote, banike ivote, banike ivote. Yikho ke sigathi isitimela vela esihambayo, sigathi isitimela esihambayo ukuthi sesihamba isitimela lesi. Isitimela lesi silesitishi esinye kuphela, i-transitional government. Kodwa siqala ngokuthi uMahlabe Zulu atshele izihlobo labangani phetsheya ukuthi registani kuphela. Asidingi ukuthi lisifake engozini ekhaya, lilambe, lidubeke lani lani. Sidinga ukuthi litshele izihlobo labangani ukuthi registani kuphela, lizabona kuphehleka kahle.
UNhlanhla Ngwendiweni induna kaZulu ubekhuluma leStudio 7 eseLondon. Sohangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-African Union isikhethe isithunywa esiza kuya kwele Ethiopia okule mpi yomvukela endaweni ebizwa ngokuthi Tigray. Abantu abaningi okumangalisayo sebebulewe, njalo abanye sebephephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempile. Abantu bayavota namhla kwele Burkina Faso ukulaba lichumi abancintisa kukhetho lukamongameli. Omunye wabo ngumongameli Roch Kabore. okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhambenyana Ngwenya kanye lomnumzana Joseph Juma usomabhizimusi. Lapho ke sixoxa ngabantu ababulala abanye ukuzethi basebenzise izitho zabo ukuze benothe.
Imithi ikhona sibili ngithemba asonto kumele siyale yona leyo. Njengoba sikwazi ukuthi uJehova ukhona uSathane laye ukhona. So ungabona ufuna ukuphikisa lona imithi ayikho angazi yabuhlala kulipi. Imithi ikhona bakhona abantu sibe abacokoda abantu bedinga amaphathi abantu ukuthi besukumise amabhizinisi abo.
Babungwenya.
Imithi ikhona iyasetshenziswa. Hathi izitho zabantu ukuthi kulala umuntu ukwenzela ukuthi wena ube ngophumelelayo. Angithi ukuphumelela kwakho kunceda wonke umuntu ukuthi adle lo sumbulele uthi ufuna ukuthi adle ngaye akuseyikho amadlozi akhe abe ukukhangela. Yikho-ke ingalagazi lomuntu phakathi. Imithi kayisweleki phela yokuqhela lokufaka intelezi ukuthi amasela angabe ehlale ekuvakashela bekutshontela. Njengoba le mizi layo, imizi kwadabuka ibiyelwa kufakwa izikhonkwane zemizi kakuyekelwa lokho. Kodwa-ke ukubulala umuntu uthi ufuna ukuthi unothele sefile ngegazi lakhe, hhayi loko isihlobo sakho loyo umuntu kodwa ungamazi kuyisihlobo sakho. Ungathi uhamba phakathi kwedorobho lithathe lonke imota lomunye lilingelelane ungambuzi uzakuthuthi hawu kathi uyihlo nyamazi abanzi niyabazi.
Ye siyakuza Golide ekhuluma layo umuntu omdala khona
engakunonisa ngikudlulise khonapho kumbe engakusaprekta. Imithi emihle yile akhuluma ngayo yokuqinisa umuzi ontelezi bona labana yikho okuhle lokwana imithi yethu esintu vele esakhula ngayo esiyaziyo. Lokho okwegazi lokho okugongoda abantu lokhu ngokwasathane lokwa. Kodwa lokho okwesintu okwemvelo hhayi kuyavumakala kuvele kuhlala kukhona ngoba abantu bakhona abanye ababhilive emadlozini abanye babhiliva isimuslim sabo abanye ngamakristu abanye ngama-even laba amajara asafareni laba and stuff like that. So abantu babhilive into ezijiyeneyo. So imithi eyesintu ekhulunywa ngubaba lapha iqondile ilungile engelagazi lomuntu eloku ukuthi kona nxa uwusebenzisile wonke umuntu uyaxolisa phela. Leyo mithi leyo hhayi siyayifuna yikho ubona even nxa ngikhuluma ngisithi bhadla amadoda anokwazi sithanda izihlahla nxa sifika endlini ngale lathi ubona ngathi hhayi uyindoda sibili ngabe bona akukho lokho izihlahla besizasisebenziselani. Kodwa siyasebenzisa nxa ungena endlini ngale ukuthi umama athokoze. Kodwa nxa sokuzigokuna imithi yesintu mibi. Imithi yesintu mihle nxa izinto ezinhle ezilungiswa kahle ezingelagazi lomuntu ezingelakuchitha impilo yomuntu ezingelakulimaza umuntu. Kodwa lokho okulimaza hhayi udiyabhorosi udevule nangwakhe.
Kuyathuthuma lapho ukuthi vele abantu bayasebenzisa imithi okunye okumangalisayo. Kukhulume ngawona lo ovukavuka lokunye okunjalo. Kuyasebenza yini konke khona?
Asithi thina umuntu uyamiswa. Nakuthi umuntu uyamiswa kanti khona kuvele kuthoke. Siyafana uyabethina indelevo. Nakuthi kalambele okuthi ukuthi akazali. Yikho-ke nxa engazali sokufana ukuthi ayemiswa lo mkakhe hatshi umama yethu isabo babili ukwenzela ukuthi igazi labo libhalanse kuhle libumbe umuntu. Angithi abelungu bathi i-shortage ye-sperm count. Yikho ngaleyo ndlela uyabubhalansisa igazi labo bobabili kwenze ukuthi nakhe umuntu. Hhayi khona ukuthi umise umama yethu lokuba bethi yena hhayi mina ngi-right hambe emiswa wena hhayi ayisikho lokho. Lithatha izihlahla lobabili lenze khona lokho elikutsheliweyo lobabili ukuze umuntu abe khona. Akukhethele ukuthi nibesiyezi ningalamntwana kodwa lingahlanda ukhama lobaba bethi hhayi nube sicela usimise behlangene hhayi uyawamisa hhayi futhi mina ngi-right hambe emiswa wena ongazaliwe owakho umntwana ongapho omzeleyo.
Sithathele ithuba ukuthi sibonge inyanga enkulu uDavid Mkhambenyana Ngwenya kanye losomabhizimusi uJoseph Juma. Asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali chona njani mtoka sumuse zimpapumuse. Nyale bengele la kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa noMatricius Machona osakhulayo ophila ngomkhuhlane wethukela. Sixoxa ngesimo sezempilakahle elizweni kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele usanda ukunanza usuku lweWorld Diabetes Day oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka 14 November. Matricius, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele okunengi ngokuqhakatheka kwalomnyaka lapho umhlaba wonke jikelele uqhakathekisa abantu abaphila ngomkhuhlane wethukela i-diabetes.
Ngasikhangele ukuqhakatheka mayelana ngomkhuhlane wethukela ukuthi abantu sebethola imfundiso eziningi.
Ubona ngani abantu kwele Zimbabwe balalo ulwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane?
Abantu kwele Zimbabwe balalo ulwazi olukhulu ngoba sebethola imfundiso ezibhedlela lakumaradio belalele ukuthi bangaziphatha kanjani. Kwele Zimbabwe baningi abantu abatsha asebabanjwe ngumkhuhlane wethukela.
Matricius, awuchasisele abalaleli ukuthi njengosakhulayo ohlala kwele Zimbabwe ophila ngomkhuhlane wethukela uhlangana ngendubeko enjani?
Singahlangana loduko lokuswela umuthi ngesikhathi okuyabe kumele ukuthi usebenzise ngawo, lokuswela imali yokuthenga umuthi kumbe ukuswela ukudla okumele kudliwe ngumuntu olethukela. Ikakhulukazi singakhangela abahlaba amajekiseni. Izibhedlela zemakhaya ayinjekisheni ngani yahlupha vele kayitholakali ngoba ukuthi uthole umuthi ukuthi ugade ibhasi yesibhedlela and umuthi wakhona uyadula. Ezibhedlela zemakhaya ziyabe zikhala ngokuthi kakula mafriji. Even ukuthi utest ithukela ikuthi ugade ibhasi uhambe ethawuni yetest ithukela and ukukhangela kwakhona kuyadula. So abantu njengathi esisakhulayo kungathi kuyahlupha mbijana ngobinye isikhathi uyabungela mali and ijekiseni iphele uhlale kumbe iviki kumbe 2 weeks lokhu ungathola ngemali yokuthi uthenge ijekiseni. Yizinduku eziningi esihlangana lazo emakhaya.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Matricius, phosela amazwi akho okugcina.
Abasakhulayo singaziphatha ngokuhlala sigijima sisenza ama-exercise every day ukwenzela ukuthi umzimba wethu ube fit ungaphangisi ukudinwa ngoba umuntu olethukela kaluthi ukudinwa. Kumele futhi umuntu olethukela uhlale ugqokile enyaweni lokusenza ama-exercise ngoba ungavela ukuhlatshwa kumbe ngameva isilonda somuntu olethukela siyaphuza ukuphola lanxa ungalandeleli indlela oyakuzifundiswa esibhedlela kuyahlupha ngokuzaqalisa ukuphuma izilonda.
Hhayi zulukandaba, njengalokho engisanda ukusho isikhathi yiso esesilwe ngumangoyi. Sithanda ukubonga uMatricius Machona ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, mthokazo omuhle zimpaphomuhle. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection khonapha emsakazweni we-Studio 7, 8 to 9 p.m. Zulukandaba. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sinike uNtukameli Inkomo ixesha lokuthi asethulele ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo lwanamhlanje njalo ngiyalibingelela abalaleli, ngikholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna siqhubekele phambili sikhuthazana ngokuthi singalahli ithemba. Ngizabala kumakhosi esibili chapter ka 6 iverse nga 24 ithi yona emva kwalokhu uBehidadad inkosi yaseSyria wabutha yonke impi yakhe wasuka wayavimbezela iSamaria. Kwaba khona indlala enkulu eSamaria ngesikhathi sokuvinjezelwa kwalo. Ikhanda likababhengi lalithengiswa ngamashereni esiliva angamachumi aficaminwembili. Lekhanjana lombhida othile ngamashekeli amahlanu esiliva. Singasuka laphana ngizafuna ukuthi siye kuchapter 7 verse ka 1. Kodwa uElisha wathi, zwanini ilizwi lenkosi uNkulunkulu ithi, ngalesi sikhathi kusasa ingxenye yegogoko lempuphu izathengiswa ngeshekeli, legogoko elilodwa lamabele lithengiswe ngesheleni esangweni laseSamaria. Nxa sinanzelela lapha siyabona ukuthi iSamaria okwakuyisigodlo samaJuda ngaleso sikhathi, siyananzelela ukuthi kuthiwa kwangena udubo olukhulu kakhulu ngenxa yokuthi babevinjezelwe ngamaSiriya, kwakungasela kudla. Athi ikhanda likababhemi wawuthenga ngemali enkalakatha kakhulu, ukuthi ngesilinganiso semali ekhathi eseZimbabwe kusho ukuthi ubabhemi, ikhanda likababhemi wawungalithenga nge-$800. Ungayehlubala usiya phansi uzananzela ukuthi kulomunye umama owatshela inkosi ukuthi omunye umama wacela ukuthi bedle abantu ababo ngenxa yendlala eyayisikhona. So omunye wayesedle umntwana womunye, lwana wathi sesithi letha ngapha umntana wakho ukuthi simudle, lwana omunye wayala. Umama lo wagcina ekhuluma lenkosi ukuthi umama lo uyala lo mntana ukuthi simudle ngenxa yendlala eyayisikhona. Kodwa baya kuElisha, uElisha wakhuluma ilizwi likaNkulunkulu elilethemba, wathi ngalesi sikhathi kusasa yonke into iyabe isiphendukile, ukudla kuyabe sokugcwele. Ukhona undoda wayekhona phoyizwa uElisha ekhuluma leli lizwi, wayekela ukukholwa. UElisha wasemtshela wathi kuzayenzakala kodwa wena awusozi ube yingxenye yalokho okuzayenzakala khona. Ngakho namhlanje mfundi sikhuthazane ngalokho. Okokuqala ukuthi ngenxa yokuthi siseselapha emhlabeni vele sizangena phakathi kwendubo. Kuyafika isikhathi lapho ukuthi nxa ukhangela ngemuva ukhangela phambili ungaboni lutho. Nxa usiya emkulwini usiyakhala ukuthi kumbe impuphu ikhona into abantwana bedle, ubona ukuthi akulalutho. Uye cabanga ukuthi manje ngizoyithola nini limpuphu, uzibona ukuthi awulala mpendulo ongabalayo. Siyadidana izingqondo abanye njalo kule minye imimo esiyabe sesingene kiyo, ukuthi ukhangele ucabanga ukuthi ngalapha ngizaphuma njani. Ngakho-ke ngifuna ududuzeke ngala mazwi ukuthi uNkulunkulu onguye owakudalayo akulala nwele lwakho lulodwa oluwela phansi. UNkulunkulu angalubali, angabi lwazi. Manje ubona ngani udubo lakho ngasoze alukhangele na? Nxa uNkulunkulu ezikhathaza ngento encane nje enjengonwele lwakho, manje nxa sikhangela impilo yakho-ke kutsho ukuthi uJehova uzangenela aguqule isimo lwesokiso sona, aguqule into le kudubayo, ayenze nje ingani uzabona ngani nje wawuphupha ukuthi kuwangena kuleso simo.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, siyathandaza egama likaJesu. Simelana lazo zonke izinto ezidupa abantu abakho abalaleleyo, bakhulule, uthwale imithwalo yabo, ngoba wena uthi ezwini lakho wozani kimi lina lonke elisindwayo. Ngegama likaJesu, amen.
Kuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Iqembu leZimbabwe under 17 libuyela kusasa ekhaya kulandela ukuxotshwa kwalo kumncintiswano weCOSAFA. UMnumzana Xolisani Gwesela, isikhulumeli seZifa, uthi kabatholanga impendulo kuziphathamandla zomdlalo ezikunhlanganiso yeConfederation of African Football ngokuxotshwa kwabo kanye leqembu leBotswana eleComoros leleSwatini. Kuthiwa badlalisa abanye abantu abakhulileyo. Alikavezwa igama lomdlali weZimbabwe oxotshise abantu laba. Singawagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngothi sikhangele ebesilazo. Kulabantu abanceda abantwana eJohn Talaga High School okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Odokotela bathi kumele abantu balandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngomvulo ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi